uDr. Peter Magombeni owathi esengiyabhira mmelele ukuthi abangani bami labapholisa bebuzondithethe ngihambe nzima.
Usichasisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo ubatshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha, uluthole ngaphi ulelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yena leyi iphatha thinki ngenalike lingiyi-time ngizaphuthi ngikhumbule ukuthi
kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi? Uthe wena ubekwenye indawo esa-basement, ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akuna izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbulayo ngishayisa ngamagesi lokho nakwenzakala emamovini ukuthi uyafaka inyawo emanzini ufaka amagesi.
Ye, kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuyena leyo basement?
Angazi.